Uqhenyo lolu lwenziwa ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwendlala enkulu elizweni okumangalisa abantu abaningi bezibuza ukuba kwenzakalani khona kulohlelo lwe-Command Agriculture olwabela imali eningi kangaka kubhajethi. Loba nje uhulumende esithi udubo lwendlala lubangelwa yikungani kuhle kwezulu, uphenyo lolu luveza ukuba kulamabhiliyoni amathathu amadola eMelika, i-$3 billion, eyabelwa abalimi ngokuthelezela ukuze bancedakale ukuhlawulela indleko ezigoqela ukuthenga okunye okulimisa. Ekhuluma ngemva kokuthiwa kwempumelo yalolu phenyo, enye ingcweti ephatheke ekuqhutshweni uMnumzana Bekezela Gumbo uthi udube ukuthi i-Command Agriculture iguqulwe yaba luhlelo lwezombusazwe.
I-Command Agriculture iyehlulekile ukuthi isiphe lokho kade sikukhangelele. Besikhangelele ukuthi imali esizisebenzisa njengelizwe sithenga umvu phandle ukuze abantu bedle, besikhangelele ukuthi konke konoku kuyaphela.
Ugumbo uqhubeke ethi imali kwakumele iye kubalimi yaphela ezandleni zezikhulu zebandla leZANU-PF.
I-Command Agriculture imali eziningi ziya ezikhwameni zabanye abantu, abantu abangalimiyo, abantu abangabiseliyo imali back ku-government. So ikubona ukuthi i-Command Agriculture asiyiboni njengokuthi izayenza anything ukuthi kuphele uhlupho lokuthenga phandle kwelizwe umumbu.
Ugumbo uthi ugwalo lolu luzinikeza imibono yokuba uhulumende kumele adingisise lapho okwaya khona imali njalo yathathwa ngubani.
Nxa ubala usekugcineni kogwadlwana lethu leli, uzathola ukuthi kubhaliwe ukuthi kudingakala ukuthi ilizwe lenze esingakubiza kuthiwa yini federal audit eyabe ikhayele i-Command Agriculture kuphela, nokuthi ama-audit la amaningi abe cover ama-institutions amaningi. Uthi ngubani owathatha imali, ngubani owathola ini ama-inputs, ama-inputs athengwayo manganani, la ma-inputs aphiwa abantu manganani, kuyini okungazange kufike ezandleni zabantu ukwenzela ukuthi sibe kwazi lapho okulohlupho khona. Government yona kwakumele yenze i-research ekhayela ukuthi kanti kuyini okwenza ukuthi abantu behluphe beqhubeke belamba bedinga ukudla khona kule mali efakwayo u-Command Agriculture.
Omunye okade esemkhosini ngokwethula kwalolu gwalo uMnumzana Nkosi Khona Dibiti uthi uyadanisa ubugovu bezanu-PF.
Okumangalisayo ukuthi thina nje ezizalwane ama-red taxpayers sebesizwa kuthiwa imali allocative ukuthi iyelungisa ku-agriculture ukuthi sithole ukudla noma kule drought sibe lokudla, kodwa i-drought yaba khona ukudla kuselakala mo, kodwa kuyabe kule budget yama-billions. So khona lokho njeezizakala kuyadanisa kakhulu ngoba asisakwazi ukuthi ukudla kwakhona sesiyakuthola ngaso. Sikhuluma nje kathesi emashophu ngama-queues awo impuphu, abantu balayinela impuphu, impuphu kayisabonakali lapho etholakala khona, iyabe isidula kakhulu ukuthi akusathengeki.
Lokhu kusekelwe yisakamuzi seHarare unkosikazi Mary Marimwena othi njengabesifazane kuyabadanisa kakhulu ukuchaphaza kwemali ngale ndlela.
Siyakhuluma sikhangelele sithi umbe ama-single mothers, lanxa even umuntu engasomsingle mother khona lokhu uthi ukuthi kudliwe yini kunokuzaphekwa ntambama kunokuzadliwa nini umuntu ongumama okhangelayo. So khona kuyani ukuthi akula kudla kuyayenza ukuthi omama bebele-stress, kuyayenza ukuthi omama bebe-depressed, and khona lokhu futhi kuya-affecta i-environment abantwana abaphila kiyo, because the fact that yokuthi umuntu ongumama usele-stress umntwana kasahlaliseki. Anyway, abaningi omama yibo abahambisa abantu babo ezikolo, of which imali zakhona most of the time ziyabe zivela khona lokhu ukuthi bayalima bethengise, abanye ngababhadala ngamabele especially emakhaya.
Ugwalo lolu luveza ukuba lokhu uhlelo lwe-Command Agriculture lwaqalayo, isilinganiso esivuno okumele sitholwe yilizwe siqhubeka sisehla yena uhulumende ethulela imali eningi kulo kodwa lungaphumisi lutho. Uhulumende uyavuma ukuthi lolu hlelo aluphumisi izithelo njengalokhu okube kukhangelelwe. Kungalesi sizathu umphathi ntambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uphume lesinqumo sokuthi abalimi baphiwe incwadi zokuyagwereda lezi mali emabhanga, hathi ukuba bayephiwa libhanga elikhulu lelizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe, i-RBZ. Ngimele i-27 ngiseHarare, ngingumlondolozi Ndlovu.